lingali tshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami uChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomhlabeleli olodumo uJays Marabini yena okhangelelwe ukwethula idlalade elitsha mhla ziku 26 November enkundleni yeBulawayo Theatre. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga, ngiyathokoza, ngiyajabula ukuba sehlelweni emsakazweni omkhulu kangaka emhlabeni wonke jikelele. Linjani lonke balaleli bathandi baka Jays Marabini?
Sizwa kuthiwa kule dlalade lakho oliyethulela uZulu idlalade leli limumetheni?
Yebo, 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 kule dlalade elitsha elibuyayo esiza lethulela umhlaba wonke kuzabe kumnandi kakhulu. Sincusa wonke umuntu ukuthi eze kulo mcimbi omkhulu kangaka. Idlalade leli lidlalade kimi eliqakathe kakhulu ngoba ngifeature ngesikhiwa kuthiwa ngezi-collaboration lama musicians athile. Ukhona umusician okuthiwa ngutariro negitari, umusician very talented usisi omunye otalented kakhulu odlala isiginci ngendlela emangalisayo. Kuze-ke igroup okuthiwa ngamaqaqa abafana abachaya umculo wembube ngendlela enhle esezingeni eliphezulu kakhulu. So ngakho-ke njalo leli dlala liqakathekile ngoba lidlala lide libuya ngemva kweminyaka singathi phose 4 years. Ngagcina ukurekhoda ngo-2018 kuyikuthi okungenze inhlalelo sesikhathi esingaka ukuthi bengingezwa kuhle kuze kufike manje. So ngakho-ke iqakathekile lidlalethi ngoba lidlalethi elikhombisa ubukhulu bukaNkulunkulu ukuthi sembuyile sensempilweni njalo uNkulunkulu umbisile njengoba sesibembanjwe umkhuhlane. Manje ngibuye ngale dlalethi li-strong kabi elimnandi kakhulu. Njalo idlalethi leli lilo producer ovele South Africa onguye oproduce album okuthiwa khona nguNati Khalo. Ubuye all the way from South Africa ozoproduce album, njalo nguye orekhodileyo wamixa wamaster album. So the album is amazing. The album is amazing. The sound is amazing. The message in the album is amazing. The singing, everything just is amazing in the album. The musicians abadlalileyo isiginci ngabasezingeni eliphezulu kakhulu. So ngakho ke ngikhangile idlalade kwidlalade elilamandla kakhulu kodla wonke amadlalade esengeke ngawenza.
Sizwa kuthiwa kuzaba lomcimbi wokuphawula leli dlalade. Ungasitshela nje ngama fithane ukuthi ngobani abazaba bekhona emcimbini lo?
Yebo, 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 umcimbi lo uzaba mnandi kakhulu. Ngikhangile vele impumelelo enkulu kuwo ngoba kusukuma iZimbabwe yonke, kusukume iZimbabwe yonke. Ngibona ngoba khathi sinxa ngithi ngiyathumela ama-advert okuthi ngiyabe sendaweni ethile launch album, i-response yakhona is overwhelming. Abantu kwala wona lama musicians abeZimbabwe wonke nje bajabulela bangixha asa. Angikhulumi ngaba lapha kithi koBulawayo, ababoBulawayo laseMatabeleland banithanda kakhulu, bawuthanda kakhulu umculo engiwenzayo, lo msebenzi engiwenzayo. Ngakho-ke ngikhangelele ukuthi leli langa lizaba impumelelo enkulu ngoba lelo langa sizenza i-exhibition abantu abazabona imisebenzi kaJays Marabini ngaphandle kokucula kule stejini. Then from there kuzaba le-launch ye-album before the concert, ngoba i-concert sosabalama. Kuzaba le-exhibition, kube le-launch, kuzaba lezikhulumi eziyazi zakhuluma mhlawumbe ngembali mhlawumbe ngomsebenzi kaJays Marabini. Ngemva kwalokho-ke kube sekusiba lomcimbi-ke ntambama.
Okokugcina, ungasitshela ukuthi umculo owuculayo yiwona lo yini esiwujayeleyo, kumbe zikhona ezinye ezifana labo reggae?
Yeah, umculo ngibuyele khona phana kuJays Marabini ngoba uJays Marabini yikho okule foundation yami njengomculi. Kuqakathekile ukuthi noma ngaze ngenze eminye imihlobo yomculo kodwa kumele ngibuyele khona phana engaqasa khona ngoba yikho imculo lo yongenzela igama. Njalo umculo lo umele iZimbabwe in terms of isound, umele abantu bakithi lapha emvela khona ukuthi la bezwe ukuthi okwakithi nanku. So ngakho-ke uqakathekile asoze ngulahle. Ngizayenza vele i-reggae album, i-record album ya iyabile market yayo engasiyo mhlawumbe eyalapha kodwa ke oqathe ukuthi ulumculo evele ngisukela phansi yumele ngukhulisa ngoba yiwo ongenze ngaba ngujazz marambi na marabi namhlanje
okokugcina ungavalelisa abalaleli
balaleli ngithanda ukulivalelisa ngujazz marabi lo jazz marabi one time ye umfana wokugodla waminyama mahlabathi wala majampondo amalala ndawoni yithi labo ngiyabonga abantu bakithi mbonge iZimbabwe mbonge abantu bakithi lapha endlala khona kubulawayo mbonge lapha ekhaya enzalwa khona eFlabuzi ngiyalikhumbula ngiyalithanda kokugodlwayo so ngakho ke hayi nanti idlala delija inomeli liphakame inomeli esukume nanku umhla ka 26 November silonje album wonke umuntu kasukume abuye ngizwile abantu bethi basuke emakhaya abanye bathi sesilungisile izimoto zokusuka sile khombe esuka lapha mina gathi ibhasi ngelanga ngifuza kulonje so ikho konoko
lo ke bekungujeza marabini umhlabeleli olodumo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo sikhathi sinye.